Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-31 Mfufu 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe uZulu uzavotela ibandla lezaphu na kukhetho lwama-by-elections njengoba ibandla le-CCC lingasoze lingene kulolu khetho.
Ukhetho lolu esiyakilo olwama-by-election asokhetho olulula. CCC ukuthi kayingeni ukukhetho lolu ngamanga ngoba elunye lwabantu baku-CCC bathe bazakhontesta lama-election.
Icele lebandla le-MRP elikhokhelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo lithi selixotshe amalunga ebandla athi asexotshe umoyo lenye inkokheli.
Ukungaba kwenzile kwakuhambelani ke nesisekelo ke sethu sebandla njengemthokazi Republic Party. Ngaleso sathoke sithethe isinqumo esokuthi ke kufanele kube khona abanye esibamisayo ebandleni.
UZulu wesigaba semaNdebeleni elizweni jikelele uyanxuswa ukuya emcimbini wokunanza impi yeGadade ngomgqibelo.
Angeke ngisho ngithi kukhona iziphathamandla zikahulumende esizinxusileyo zingaphansi kwengatsha leminyango yazo ekahulumende, kodwa ke sinxusile abantwana bonke bakamphakazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe uZulu uzavotela ibandla lezaphu na kukhetho lwama-by-elections njengoba ibandla le-CCC lingasoze lingene kukhetho lolu. Ukhetho lolu luzenziwa ezigabeni ezithi Beitbridge West, Binga North, Bulawayo South, Country Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mavuku Tafara, Mpopoma Mzilikazi, Lenketa. Ukuhlaziya lolu daba siqoxe lolandela izombusazwe umnumzana Josephat Mzaca Ngulube.
Ngibingelele abalaleli kuStudio 7. Ukhetho lolu esiyakilo olwama-by-election asokhetho olulula, njalo akula ukuthi i-CCC ukuthi kayingeni ukukhetho lolu ngamanga ngoba elinye loluhlu elunye lwabantu baku-CCC bathe bazakhontesta lama-election. Njalo ngokubona kwami nxa kungena amabandla esibamaningi ngoba vele yona i-CCC izakhontesta, ngoba la nxa utshaba ngesithi la ule-piece enye uthwele enye i-piece eyale, kuzaba nzima ukuthi lamabandla amanye angathola o angaphumelela ngoba isisiza ngena endenxa lamabandla sengena amavoti aza divide izano icini ngena phakathi seNTBC winner ama constituents asoqiniso ukuthi sisifika ngene isisisi dawe ke center o elinye le faction yesisi iya context ama elections. So lokho kunzima ngoba ivoti yenzakala kobulawayo, ivoti yenzakala ekhaya, i protest vote ukuthi abantu bathi abafuni votele. So mbengafuna ukuthi zano bavotele i-CCC, njalo sikhangela ukuthi abanye amabulungu e-CCC athabanga kwezakala kwezinto, kuzakwenza ukuthi njalo ngesikhathi nxa kube lokhetho loluthiwa ngama-by-election abantu abaningi abavoti, kuba linto okuthiwa i-vote ebhathi. So angiboni ukuthi izaphu kumbi MRP ingathola anything engathola any seat, ngoba nxa bengena abezaphu bengena lelinye leli i-faction enye le fashion SCC baza divide bayaqhamula ama vote center izan PF BC win.
Khona okungaba kubangela ukuthi abalwa impi yenkululeko labanye abalandela indlela eyathathwa ngayo ilizwe okufana lokuthi izan PF lezaphu, kungani abantu bona labo bengasekeli ibandla lezaphu ekhona kathesi ekhokhelwa ngubaba uSibangilizwe Nkomo? Ubonani kubangelwa yini okwenza ukuthi banga voteli ibandla lezaphu?
Into ofuzeli sinanzelele kakhulu ukuthi iZANU PF siya personalize ama ovethi amapolisa amasocha, yikho ke singamangali ukuthi uvaleli usibonile uvaleliyo appointi waba ex officio member yeZANU PF. Lakathesi abantu abaningi ekhaya balambile ende kuba nzima ukuthi baphumele ya abantu abaningi bahlupheka bavithimayizwa ngike ngabona sike sabona i-video umuntu wathi chinga ethi ngithi zap ekhuluma inhlamba waphume sekhuluma sithi hey mina ngwezano abantu abaningi abantu abalwele impi besaba ukuthathelwa intentsheni zabo yiko kunzima ukuthi baphume egcekeni bavotele i-zap but ngokubona kwami izaphu ngokuya kwesikhathi ja kubona nje ukungaqini ukungaqiniseki kwamabandla la aphikisayo njenge-triple C ukuthi i-triple C kuthiwa ngeyabantu but ayila ama-structures ayilani into zakhona zicace izaphu yikho kathesi iwinile amasi kuma-councillors kuyatshengisa kuba ama-overt la abantu abayempini kunzima kibo ngoba kathesi abantu ekhaya basebenzela ukuthi okuya ethunjini kuphela ukuthi baphume legcekeni bathi banze besupport usibangilizwe besaba ukuthi iphey zabo zingaqunywa ilezi eziyesi-overt
Loke ngumnomzana Josephat Mzacangulube olandela izombusazo ebekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Icele lebandla le-MRP elikhokhelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo lithi selixotshe amalunga ebandla avethe asexotshe umoyo lenye inkokheli. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Veli Lemoyo wenze umhlangano lentatheli zindaba izolo kobulawayo lapho ayethule amagama alabo asebexotshiwe lalabo asebemiswe ukuba ngamalunga. Asizweni ke udaba olubanzi ngomnumzana silomnumzana Veli Lemoyo echasisa kabanzi.
Kusukela ke esikubiza sithi ke ngurule 16 sehle futhi ke siye kurule 5 na khona ke kurule 11 norule 34 konke abakwenzileyo kwakuhambelani ke nesisekelo ke sethu sebandla njengemthokazi Republic Party ngaleso sizatho ke sithethe isinqumo sokuthi ke kufanele kube khona abanye esibamisayo ebandleni suleke ubulungu babo ebandleni okuqala kunguthembisana imfulo ngathi impofu obe isimgcini isihlalo kwamathebelele north sesithethekisa inqumo sokuthi ke akasayi kuba lilunga lemthokazi Republic Party kusukela namhlanje kathi ke umtenda Chilombo naye futhi emathebelele north kuthi futhi yena ke ube ngugcini isihlalo owentsha acting youth chairperson okusho ukuthi ke bona laba esengithenga ababetha ke abangaphezulu abaselalungelo lokuthi ke bangakhulumela ibandla lemthokazi Republic Party futhi ke kusukela namhlanje ke abasavunyelwe ukuthi basebenzise ke ama emblem emthokazi Republic Party nako konke ke okugoqela ke iziboniso zemthokazi Republic Party abaselalo ilungelo lokuthi baqhubekele phambili bebiza emhlangano ngaphansi kwebandla lemthokazi Republic Party okwabo kuphele namhlanje sisiya phambili njalo ke sikhangeleke ku press release yabo abayenza mhla ka 1 October 2023 kukhona futhi amanye amalunga abakhona ke phakathi kwe executive ye NIC NIC abakhethwayo nabo kukhona abanye phakathi kwabo abathi bona kababandakanyi na yonke lento eyenzakalayo ngoba bekhethwe bengazi babuya baza emphakathini bazigeza bathi bona abayisibo futhi ke abaphatheki kulokho bese ke ukuthi ke laba abalandelayo senze lokhana okuthiwa yi-provisional suspension abalalungelo lokuthi ke baqhubeke bebiza imihlangano ilabo abalandelayo u-Edmond Cakacwayo owasemathebeleni south u-Eugene Njobe wakobulawayo ubembede Khumalo owasemathebeleni north usehliselwe Ndebele semathebeleni north u-Alick Moyo owasemathebeleni south uqinyiwe Khumalo owasemathebeleni north uJabulani Smanda owaseMidlands lawa amalunga wonke lawo aselalungelo lokuthi angaqhubeka esebenzisa ke imininingwana yebandla lemthokazi Republic Party futhi abalawo amandla abanawo ukuthi bangaqhubekela phambili bebiza imihlangano njalo bebhala izindaba ezingaphansi kwelogo yemthokazi Republic Party laba engibaqambileyo abangu-7 kusakhangelisiswa ke ngobulungu babo njalo lokuthi ke ukuze bayefika kuniki bafika njani bese kuthi ke mase uhlolisisiwe lokho ke sekuzathatha ke izinqumo ngabo kubonakala ukuthi senza kanjani ngemva kokuyenza ke ama-investigations wonke asabe senziwe.
Ungasitshela ukuthi kukhona yini okunye elikukhulumileyo emhlanganweni lo?
kokunye njalo futhi esiye sakhuluma ngakho ke lapha ke emhlanganweni obukhona ke ePress Club siye sathinta ke njalo futhi ye okuhlanganisela ke udaba olwe international lobby esukhangele lapha kudaba lo international lobby umgangatho esesuthethe njengebandla leMthobazi Republic Party ikakhulu ke sikhangela ukuthi ke umumo walapha ekhaya uhamba unjalo ungasivumeli kwezinye izinto ngenxa yemithetho thizene khona efakwe nguhulumende.
Alo ke ngumnumzana Veli Lomoyo isikhulumeli sebandla le MRP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukuzwa icele le MRP elilamalunga okuthiwa asexotshiwe, kodwa sizaqhubeka ngemizamo yokukhulumisana labo ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba. UZulu wesigaba semaNdebeleni lelizweni lonke jikelele uyanxuswa ukuya emcimbini wokunanza impi yeGadade ngomgqibelo. Impi le yenzakala ngomnyaka ka-1893 eMbembesi, lapho amabutho kaLobhengula adibana khona labelungu. Umcimbi lo owenziwa minyaka yonke lumnyaka uzenziwa ngomgqibelo nalo. Sixoxe lomunye wabaqoqa limbizo umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Sanibonani baba Gandhi, hayi siyabonga ithuba lelo sinike lona. Wona amalungiselelo awomcimbi okukhumbula amabutho awela laphayana eGadadu uhamba kuhle kakhulu. Hamba kuhle kakhulu njalo nje futhi sonke sifanxusa abantu bakithi ukuthi khona kaveze ngobuningi babo eGadade ku 30 kilometer phezu kusuka kobulawayo entaba zinduna. Siyanxusa abantu bonke ukuthi beze ngobuningi babo.
Ngokubona kwakho umcimbi walomnyaka uzabuhlekane njani lemicimbi yeminye iminyaka, njengoba siyabona amagwaliba angani agcwele endawana eziningi, libona ungani uzabe ungumcimbi omkhulu na ukwedlula eminye iminyaka?
Lo mcimbi walonyaka 2023 ngibona sengathuza kuba umcimbi omkhulu kakhulu, njengobana lokunxusa futhi abantu siqalise masinyane. Nxa sithi siyaxoxa labantu, abantu abaningi balesifiso sokuthi baye khona eGadadi, into kuphela ezasixaka kumbe ingaba yi-transport. Kodwa ke hayi, kukhanya ngani abantu bakithi kajese bekujayele. Eminyakeni le bekunzima kakhulu ngoba abantu abaningi bebengazi ukuthi ajona vele into othiwa iGadade kuyini. Kodwa kajese kukhanya ngani abantu sebekuzwisisa, sebezwisisa ukuthi iGadade yini. Sibona sengathi ngalokho kuzenza ukuthi khona kube lo mahluko omkhulu kakhulu kumcimbi, kumbe ngithi khona kuzikhumbuzo zonke ezedluleyo eZeGadade.
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende elizinxusileyo?
Angeke ngisho ngithi kukhona iziphathamandla zikahulumende esizinxusileyo zingaphansi kwengatsha leminyango yazo ekahulumende. Kodwa ke sinxusile abantwana bonke bakamphakazi, sinxusile abantwana bonke abemathebenenland, sinxusile bonke abantu abafisa ukuthi babuye emcimbini wonani. Akekho nje singathi kodwa osebenza khona lo ngabe sechila ukuthi uzabuya. Kodwa ke wonke umuntu unxusiwe, sikhangelele futhi lokuthi kube lezi nduna ezithile ezizaphatheka kuwona lo mcimbi. Ngokuvele ungumcimbi wezinduna phela wonani, ayisiwo umcimbi wethu, umcimbi wezinduna. Izinduna ziyamenywa ukuthi zibuye lamabutho azo okuyingabantu babo, lamachiba azo. Siyabanxusa bonke ukuthi kabeze ngobuningi babo. Liyani indawo yindawo ebaluleke kakhulu, yindawo engekabani lobani, ngoba ngamabutho phela lawo analele laphayana, usho ukuthi umuzi munye lamunye ulegazi elilaphaya. So yikho sithi wonke umuntu kabe khona laphana. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ongumunye wabaqoqa imbizo yokukhumbula impi yeGadade ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi osomabhizimusi abaningi belokhe befaka intengo yempahla yabo ngedola leMelika. Wona umthetho usithi kumele bafake lele Zimbabwe njalo lesilinganiso esiyabe sikhona mhlalokho i-exchange rate. Iphephandaba lobulembu eleNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi owake waba ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu yindoda emadodeni. Kodwa uChinamasa ulandule ukuthi uChabangu usebenzelana lebandla leZanu PF esithi uChabangu uyalizonda kakhulu ibandla leZanu PF. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sizwe ngiyabingelela la mina ngimangaliswa ngabantu besindebeleni njengabasola uphugeni lo senze lo Chabangu kambe shuwa ngabantu abacabangayo kuhle ngamandebele esibabonayo okwenzakalayo eZimbabwe bakhuluma bephandle mina sengiyandi kwenye indawo unxawula kuzathiwa ngena any office uzothiwa andizwe ukhuluma ngesindebele ngumuntu esishonele khonapho la makhansela lawa afika ngena kusenze njalo ukhansela wazini ngamandebele ngumkhuba wobulawayo lingabantu abelihambe isibhedlela lelihlolwa ingqondo zenu elihlolwa uChabangu lo phugeni yini abantu abaphambeneyo siyalikwananga ngoba kalikhangeli ukuthi liyangabi lokuthi livela ngabo ukuthi abantu abeni bazaba yini kusasa lilandaba lakho abantu abeni funa babe izigqili zamashona abebuya kwapha ezekuse ezethatha izikhundla ake lihlakanipho manike livuke ebuthongweni lilete gahle omama abaningi uzokakhuluma njalo nabanye abadala ujust lipho kukhuluma nje umuntu engacabanga engakhangelanga ukuthi kuyini uChabangu uzama ukulungisa into embi yonakele wrong engazange ivunywe uTsongirayo engazange yenziwe umgabe umgabe loTsongirayo babekwazi kokona ngapha emathebeleni amandebele azabekhokhela ngayo ematonkeni wokhokhela amatonga kanti lingalifuna kube njani likholisa ukubumele kuso ngamashona lengqondo efileyo leliyekele ukukhuluma into engingasisebenziyo liyayangisa
ningenele ningenele Studio 7 ngilela abastratazi ningenele abalaleli ngithole lomsebenzi omuhle kangaka ngifuna ukuphendula laphana uSimayimane ujwayele ukuthi kanje wayesebenzela iqembu le-apartheid lobandlululo yikho ekhuluma kanje thina amabhokobhoko asiwasapotelayo ukuthi kulento esiyitholayo okanjani sisapotele nje ukuthi indebe iza e-Afrika engasiwumaneli thina la ingathi imeseji yami ngafika kuye sijabulele nje ukuthi iza e-Afrika yikho esikujabuleleyo even ifikade siye e-Nigeria or isiya e-Rwanda or isiya kuphi kuphi as long as e-Afrika yikho babe sikujabulele engazothi sikhiphe isithunzi lapha and umuntu oyenza sikhitshe isithunzi ngenaloyi omunye onaloyi alele ezikhundleni ngabe kade sizisapotele i-New Zealand ke
ye sibingelele enkundleni basakazi sithi litshona njani ye kuyamangalisa ngoba izano ayithembi i-SADC ayithembi i-AU ayithembi i-EU ayithembi ama-Americans kahle kahle kati yona izathemba bani ayithembi izambi kahle kahle ithemba bani ngoba nje bona kula muntu abamthembayo ube siyazibuza ukuthi njengoba bona kungalabantu ababathembayo bona bayathembeka yini umbuzo khona kube sokufana labantu abanjengabochabangu uChabangu akulanto oyilungisayo laphana udiliza ituthunyiwe nje kalazwelo ngoba abantu laba obakhiphayo bavotelwa ngabantu manje njengoba i-CCC ukhethwa ilungeneli yena etuzafaka abantu bakhe abazongena ngenkani ngempela ngumuntu osekela lelo qembu kumbe ngumuntu nje othunyiweyo siyakwazi ayisiyonto entsha baningi abantu ababuya laphana ukuthi besenza ingathi bangabalandeli kodwa bezodiliza ngoba bayiqeda tu manje nampo sebebuya futhi sebezodiliza ngoba into abayifunayo nje bafuna abantwana basezimbabwe behlupheke siya pambi yiko nje kwenzwa abo changalo labo Kalpan Phukeni ukuthi baphume nini uMD namhlanje sebevuka beyizikhulumeli uKalpan Phukeni uhlale izikhulumeli zabantu bonke nje abaseZimbabwe abawonayo futhi yiwo isinto esimangazayo
basakaze studio 7 sanibona ngihlale eDabeni Mandebele especially abantu bakobulawayo maningakhohliswa ngumuntu ngoba yena enenzuzo oyitholayo kulokho okwenzayo uSongezo noPhukeni bayalikhohlisa lento abayikhulumayo bayalikhohlisa ngoba bona bale mali abazitholayo kuzana uPF ukuthi bazodiliza into okuthiwa yi-opposition asokokuqala uSongezo loPhukeni bedilize i-opposition bebeku-MDCT bayidilizile iphelile manje sebebuya ku-CCC bafuna ukuyidiliza futhi ngoba bethola imali kuzana bethengwa izana bona bayadla bayasutha le mdeni yabo bese bekhohlisa lina abantu bakobulawayo bavotile bayikhiphe izana uPF athi abayifuni izana uPF kobulawayo makungokuthi baqinisile lokho abakukhulumayo ukuthi banabo bafuna umuntu aphathe lapho zalo lokhona urikholelweni uPrince Dubeko Sibanda ngoba uPrince Dubeko Sibanda ngwasebhinga ebuphethe ebhinga kodwa laye urikholiwe waye emrikholilo ke yena kodwa bezokhuluma amanga lapha bethi bona bafuna umuntu aphathe lapho okukhulele khona ngamanga lawo leyo yipropaganda yabo ngoba befuna ukudla imali abazithola kuzani bethengwe izani besidla kuzani
halo halo sithi seven halo halo njani njani bakithi hayi sikhona hayi le ndoda lethi uchabanga uchabanga umbuthi achabanga umbuthi achabanga akusuka lokhu umhlobane ngivela ngathi hayi azoya abantu bathengwa kubi manje bathengwa kubi manje engezinje so engezinje engazawone labantu thina sifuna indlala kahle yena uyathula ukuthi ewone abantu abantu esidibene silele kakhulu into ekwesu phansi aliwathi uvusile isikhambe lo ndoda lo abaye babokuvuma bethu right right akona umntana into lezayenza hawe ngiyimuthi thank you
salibona noku studio 7 hayi lokho sikhuluma ngayo indaba kaShabangu lo Kalpan Phukeni siyamuzwa uKalpan Phukeni uyazama naye ukuthi ezilungiselele egoqa goqa abantu ezenza umuntu ongcwele engcwele akula nto ozasitshela yona thina Kalpan Phukeni wona nje into belu hlalo uyazi ukuthi sesikubone kudala ukuthi ungusobathuba uza roba abanye labanye abangakwaziyo kodwa abantu abayazi ipolitiki kahle hayi kuba ubahuke ngeke nje ubasobise ngento engekho kodwa ungusobathuba nje suvalavala ukuthi hey wena uyisulubi hey uyakhulumela abantu hey wezani hey ubizwe kuphi ayisebenzi into yakho ba umuntu oqophelele impumelelo yaseZimbabwe ukuthi abantu baseZimbabwe bekhulumile ngeke kuzi-involve into zabo uchaba ungusobathuba layo ukuthuba layo kulithole ngoba kuwukuthi vele izalo uyarika ama-elections izalo waloba kayirigaga ama-elections ngabe yawina u-free and fair yathi ngeke ivume into zabo uchabanga kodwa ngoba la iyakwazi ukuthi ibusa ngenkani sithole i-opportunity sisebenzise uchabanga ukuthi i-destroy vele phezu kokudestroy so wena Kalpan Phukeni nje kusho ukuthi uyasikhohlisa ukuthi uyavalavala yesu usitshele ukuthi ubafa ubuntu wasebashona lendi yesu ufukuze ezantwana ukumthwakazi kathi manje ba ukhulumela imithwakazi ufundale ku-3p uyabonakala nje wena futhi ukuthi ubuntu okabuva ayikho nje into yakho Kalpan Phukeni ungasirophi thina nje usiboshele izinto alingazodlala iy'ngqondo zabantu lidi
iya ngibingelele emsakazweni studio 7 bakwethu ngezwa abantu bayakomplaina abantu bakithi bakhala ngokuthi uChabang urongo nobaba uPhukeni abantu asike sibhekeni madoda ake sike sibhekeni kahle ipolitiki singayikhi phezulu ipolitiki masingayikhi phezulu simisilimeleni iqiniso namhlanje asikutsheleni abantu asikutsheleni abantu iqiniso ukuthi ngabe uJamisa ubusa kahle uyiphethe kahle iCCC ngabe iyinkinga ezifana nalezi eyi-opposition enamandla esibhekelele ukuthi izokhipha izani PF ngaba zenzeki lezi zinkinga manje ukuthi uChamisa iCCC uyiphethe ngeyakhe indlela njalo uyifake ephoketheni lakhe mangabe ufuna uhamba naye endlini angahamba naye endlini abuye naye ekuseni e-ofisini akekho umuntu ozomtshela iCCC ivele ngathi yakhe ingakho nibona nokuthi ufake ikhanda lakhe laphana kwilogo yeparty so into engekho right so abantu bazama ukuthi balungise into isancwebeka hayi ukuthi into mangabe siziyahoma yaba ukhonkolo ingasalungiseki bese kuthiwa abantu bese bekhala kanti sasibhekephi umuntu emosha sibhekile uChamisa ufuna uba nengqondo leyane embi leyane ukuthi ufuna ukubandlulula abantu ngizwile mina mayethu uChaba ngakamazi kodwa siyabona izithombeni lakade behamba bonke nanokuthi uhluleke ukupronounce igama likaChabango bese ethena Twabangu Twabangu igama eliqala elifana nelakhe maliqala ekukhulumeni hayi ekuvaleni ekukhulumeni yini into namhlanje azathi Twabangu engabuthi Chabango ngoba nenaye uqala ngokuthi Chamisa cha Chabango Chamisa so why ethi Twabangu angithi uyabona ukuthi ukweyisa nje amaNdebele uyeyisa yinto esingayifuni leyo nto leyo asiyifuni so bakwethu
oshabang babheka babhekelela inhla imathebeleleni ngwababantu siyeyizwa
ya lokhuluma noThemba lana uThemba Sibanda esha umnanga kuyazi usehlisa ithunzi impela usehlisa ithunzi ngiyazizwa nje news lana kuyakhulunywa nje bathi bona hey singazichaya singasikele ehohweni yengebhola yabona ukuthi usehlisa ithunzi lana nje South Africa sihleli khona esh athina basibhekela ngaphakathi kwamanzi vele basibhekela ngaphakathi kwamanzi abasasenza abantu mara ngiyezwa nje makube khuluma ngokuthi ibandla lezanu PF elibusayo yiliphi lakhona ngoba izanu PF silo bandla libusa libusa obani eZimbabwe cela ukwazi nje ukuthi libusa bani eZimbabwe ngoba akulabandla libusayo lapha eZimbabwe aliphi bandla libusayo lapho
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika ibutho leIsrael libikwa lingenise ingxenye yalo kwele Palestine esigabeni seGaza lapho elilwisana lamabutho eHamas. Kodwa amanye amazwe abalisa lemelika abikwa engafuni ukuthi butho leIsrael lingene mpela kwele Lebanon. Ukuhlaziya loludaba siqoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi iAmerica iza kubisiya ixhasa amazwe omabili iUkraine leIsrael ngoba angiboni ukuthi bayakwazi ukuthi bengiyekela iUkraine iwe ithathwe nguPutin sokusitsho ukuthi iRussia becomes strong again bafuna bona ukuba yisuperpower. So njengoba beyisuperpower nje kusho ukuthi bafuna ukuthi bahlale benjalo lokuthi nxa iUkraine ngehlulwa iRussia iAmerika yabisizibona ngani yona yiyo la yehlulwe iRussia kodwa ngibona ngani bayaqhubeka nje bewasupporta umabili lawo mazwe ngoba abafuni ukuthi behlulwe iRussia njengoba sizwa bekhuluma lokuthi khona ngapha ePalestine iRussia ilesandla so bazibona kwana ngokwabo besilwa leRussia mbonti mangavumi ukwehlulwa iRussia.
Manje ngasikhangele wena ubona ngani umongameli obengaqeda udubo lolu olwempizo nalezi zombili iIsrael le Ukraine ngumongameli uphi ngokubona kwakho uTrump ubengenza ngcono na kulo Biden
lezo zempi eRussia leye Israel eUkraine ukuthi nguphi upresident obengenza ngcono ekuqedeni lezi zimpi. Mina ngibona ngani uBiden uyazama uTrump angisho siyamazi vele ukuthi akulanto ake ayenza yakhanya ihamba kuhle engxenye yeIsrael ubengaqina esenzela ukuthi athole amavoti lapha kuleli lizwe nxa ukuthi kuleli lizwe kulamajuda lokuthi uBenjamin Netanyahu ngumngani wakhe kodwa Ukraine ngibona ngani uBiden uTrump wayeza kweyela impi eUkraine esenzela ukuthi iRussia ikhulele iUkraine njengoba vele efavana engumngani kaPutin lapho izimpilo ezizombili ngibona ngani umuntu ongazibamba kuhle uBiden kuphela uBiden lapha ngidanise khona ngidanise ngeIsrael uthi I think uphume wama kakhulu okwenza ukuthi iIsrael ibe legunya eliphezulu ekuthini indaba yakhona kabasafuna indaba ukukhulunywa kulanyulwe bona sebefuna ukubhidliza kungenxa yokuthi baphiwe igunya elikhulu kodwa hhayi mbona ngani uBiden even ephambanisile khona lokhu kungangisudisanga kodwa mbona ngani nguye upresident obengenza ngcono kulo Trump. Ngiyabonga, bye.
Lathe siyabonga nkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseWashington State. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kambe uZulu uzavotela ibandla leZaphu na kukhetho lwamabhayi elections njengoba ibandla leCCC lingasoze lingene kulolu khetho. Icele lebandla leMRP elikhokhelwa umnumzana Mqondisi Moyo lithi seliqotshe amalunga ebandla ayethe aseqotshe umoyo lenye inkokheli. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye lamhlanje ntambama ngo 7:30.